Akumangalisi lokho esikubonayo ukuthi bamfake phambili ngokuba ubevele namandla amakhulu ku-Republican Party. Ngakho njalo kukhangelela ukuthi aqhubeke lamandla amakhulu. Labo abafuna ukuthi bawine ngo-2022 lango-2024 bayamdinga, bayawadinga ama-supporters akhe akhutheleyo angadinwayo ukuthi abawinise. Umuntu ofuna ukuba ngu-senator, ofuna ukuba ku-House of Representatives, ofuna ukuba ku-state legislature, usehla kusiya phansi kuma-county, uyamdinga uTrump kakhulu nxa ku-Republican Party. Kusiya nge-state le-state, kulezinye indawo lapho ozathi ungahamba laye abe yinunu akuluzise, kodwa zikhona indawo lapho adingakala kakhulu, athandakala kakhulu. Labo-ke abanjalo bayamfuna eduzane labo, kube sekuthi labo abaziyo ukuthi endaweni yabo badinga lamavoti ama-Democrats lama-Independent kabamfuna eduze, kodwa yena amandla useselawo kakhulu ku-Republican Party.
Kukhetho lwanyakenye uTrump wanqotshwa lebandla lakhe lama-Republicans. Kuyini okwenza bathemba ukuthi uza kwenza banqobe kukhetho luka-2022?
Okwakhathesi bayacabangela ukuthi kungenzekani ngo-2022 lo-2024, ngamakhasi nje akulanto eyisiqiniseko ukuthi njengalokho abantu basukuma ngo-2020 bazasukuma njalo ngo-2022, basukume njalo ngo-2024. Ikakhulu bayacabangela njalo ukuthi kungenzeka uBiden abengakenzi izinto ezizakwenza ukuthi laba kade bekhuthelele uTrump bagcine bevotela uBiden. Ngakho-ke ikakhulu kuma-states lawa abovu ase kakhulu i-Republican Party bayathemba ukuthi abantu bakhe uTrump bazanceda kakhulu, ngakho ke bayamsondeza eduze. Kodwa ke kukhona laba bama-states angathi kamkhuthalelanga kakhulu, angabalimaza kakhulu uTrump nxa bengamsondeza eduze. Abanye nje bayamesaba, benzela ukuthi abangakhonteswa ngabasekela uTrump kuma-primary bazathi bangawina ama-primary base bemsusa eduzane bazihambele bebodwa.
Ngokwenzakalayo kuma-Republicans singathi kusobala yini ukuthi azamkhetha uTrump awamele njalo kukhetho luka-2024?
Base baningi abazasukuma bamphikise, abangamasenator, abangamagovernor, labanye abangaba ngosomabhizinisi abazimeleyo bodwa. Okwakhathesi angithi usaphuma endlini iphefumu yakhe isazwakala, kakahambi isibanga eside amayika lo moya wakhe kusesekhona ku-Republican Party. Kodwa ngokuya kwezinyanga kuzaya kulokhu kuphefumula, abanye labo base befuna ukungena. Nxa engathi yena uzabe lokhu eyedwa ngo-2024 uyabe uyazikhohlisa, ngokuba zisezinengi izinto ezenzakala kuye emakhoti lapha, siyabona lokhu lalokhu yanokumlimazayo. Ngakho-ke baningi abasezasukuma bencintisa ukuthi babe yibo abamela i-Republican Party. Bakhona vele ababefuna ukukwenza, abafuna ukukwenza. Ngakho-ke izinto zisezaguquka, akulanto okuthiwa hayi simile siphumile. Naye kuselo mqanso kusesekude lapho kuyiwa khona, kusaseli 4 years, ngumango omude lo upolitiki, izinto eziningi ziba sezitshintshile.